Mina I think ingathi umnanga kwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe, because ngesikhathi akhuluma nge-reconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama talks. Inkulumo yakhe emwenezi kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeza amasotha ukuthi etha abantu ezitridini, ngoba uthe ngemva kokuthi sekube nodlakela sathuma amasotha aya faka ukuthula, njengoba sesibona sekulokuthula, njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye udlakela sizabalungisa. Yinto yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokhu akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into efiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona koBulawayo belayinile, ebelayinele ifiweni ezitolo akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngumuntu nje ongekho in touch le-reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakalayo kuyini. But bese ngisithi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile, ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ubona njani wena khona?
Ya, ungathi upho ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola-ke inkampani ezabuya izogeta idamo. Njalo sesithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa eBlackfriars kwenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi ngumuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Kwenze kuseni-ke ngike abona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kubesehlakalo sokuthi abantu babuleyo e-India lapha ngabahlamunye. Ngazibuza ukuthi unesibindi sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza, esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafile e-Blacklist eZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji enduduze kulalabo abantu. So kutshengisela nje ukuthi ama-priorities yakhe are very very misplaced.
Ye, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imihlangano yakhe leyi injongo yakhona yini kahle kahle. Wena ubona ungani kulungile yini akwenza?
Well, kusobala ukuthi mina ngoba seqalisile ukukampaigna for 2023, so ule competition utshengisa ukuthi internally kuzanu kukhona ongahambi kuhle, so uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ngokuthi etshengisele ukuthi le support, because there's always been a theory ukuthi kule kuxabana phakathi kwabezebutho nabaphakathi kwe-party. Yena uMnangagwa ule support yabantu i-party, amasocha ale support yezikhali, so uyazama ukuthi ehambe endaweni zonke lapho etshengisele ukuthi yena ule support ngo-2023 uzawina. So this is about i-re-election yakhe ngo-2023, useqalisile ukuthi ehle eqalise campaign.